Yebo kuphela kulindelekile ukuthi kuzaba njalo. Nxa ngabe usebenza lo president uMgabe usuka khona lengena kupolitika abasebenzela bayamazi ukuthi kalulanga ayisiye umuntu osebenza ngendlela yesiKristu elula lesijwayele unezikhubekiso lapha lalaphana ekusebenzeni kwakhe impilo yakhe sesikwazi lokho. Kanti ke kuyavela ngokucacileyo ukuthi uMtambara useledombo lepolitiki elingupresident uMgabe onguye osemkhulumela osenguye osemthanda ukuthi abe kuye. Kuyacaca ukuthi uMtambara akasekho ebantwini beZimbabwe usengale ngakuzana uPF lapho abalwa khona namalungelo kaZulu ledemokhrasi bengafuna ukhetho olukhululekile le-constitution ethandwa nguZulu wonke.
Kodwa njengoba bethe bona bayaphenduka njalo emhlanganweni lo, ubona ngani lokhu kuncedene ukuthi bakhalale? Kade kungaseke kwaba ngcono yini ukuthi babe khona bakhonone labo bekhuluma bephakathi?
Hayi, kakuncedi ukuthi ube khona. Phela okhulumayo kathi imphefumulo. Kungcono ukuthi mhlawumbe inkulumo kade yithi phephakade libala yi-oxygen yokuphila. Ubungahlali uphakathi uthi awu phela ngingaphuma ngaphandle senza kufa. Kodwa kupolitiki kumele ubonise ngokubhoyikhotha, ngokustrike, ngokwenza konke ukuthi kawusuthiseki ngento eyenzakalayo. Benze kahle kukhona lokho izinkantolo sezathi ukuthi uMtambara kayisuye ofanele amele i-MDC, usemele uMgabe nje, usemele intoko zokaMgabe. Ngokunjalo-ke iSADC kumele kunanzelele khona lokho le-AU labantu beZimbabwe ukuthi kakusincedisi ukuthi uMtambara abelokhu ekhona phezulu khona naphana, kanti-ke useyi-extension yeZANU-PF. So kulamazana amabili kuba principal kubuyisele emuva kakhulu.